Sokuyisikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Siyahlangana kwenza kusihlwa mthwakazi ngolwesithathu mhlaka 13 kuNtulikazi 2022. Igama nguNtungamile Nkomo. Endabeni zethu lamhlanje
besinanzelele ukuthi ezisukwini ezedlulileyo lemavikini njezileyo abantu abaningi sebesehlelwa yingozi bezingathi yizingozi ingozi lezi zibangelwa yokuthi zikhona izigebengu ezingabe zihlasela abantu ezindlini zazo ebusuku.
Amapholisa athi akhathazekile ngokwanda kwezehlakalo zokubulalana kwabantu elizweni ngenxa yezizathu ezichiyeneyo ezigoqela ubugebengu.
Asila ndlandla ukuthi sijabule ukuthi uRobson unikezwe ibail. Sibuhlungu ngokuthere asomuntu ongaba lecala ngaphandle nxa uhulumende ekwenza kusiba licala ukulwela iholo elisuthisayo.
Unobhala jikelele wenhlanganiso emela ababalisi bemaphandleni i-ATUS uRobson Chere ukhululwe ngomthethwandaba ngemali yesibambiso i-bail. Intengo yamafutha ezimota yehle kancane namuhla kodwa incwethi zithi lokhu akusoze kubangele ukwehla kwentengo yezinto ezitolo. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Amapholisa athi akhathazekile ngokwanda kwezehlakalo zokubulalana kwabantu elizweni ngenxa yezizathu ezichiyeneyo ezigoqela ubugebengu. Isikhulumeli samapholisa uMnumzana Ponyathi uthi abantu kumele badlalisane kuhle njalo badinge umlamlankunzi alubana bethe baxabana kumbe bangaboni ngasolinye. Esipha umzekeliso namuhla, uNyathi uthe baphakathi kokuphenya udaba lokubulawa kowesilisa weTshongogwe eJotsholo, uMnumzana Kelvin Ndlovu obikwa etshaywe ngumne wabo ngensimbi yengolofana wafa. EBaitbridge lakho amapholisa athi aphenya udaba lokubulawa kukaNtuweleni Mbedzi onakanelwa ukuthi utshaywe ngumntwanakhe ogula umkhuhlane wengqondo. Kobulawayo amapholisa athi aphenya udaba lokubulawa kukaYakani Mpofu otholakale egwaziwe njalo amathumbu ephandle eluveve. Ukubala izehlakalo lezi kuthanda. Sixoxele ohlaziya ezenhlalakahle kaZulu njalo engowenhlanganiso yebulawayo Progressive Residents Association uMnumzana Thembelani Dube.
Into ekhulunywa ngamapholisi liqiniso kakhulu ngenxa yokuthi sesinanzelele ukuthi ezisukwini ezedlulileyo lemavikini njezileyo abantu abaningi sebesehlelwa yingozi bezingathi yizingozi ingozi lezi zibangelwa yokuthi zikhona izigebengu ezingabe zihlasela abantu ezindlini zazo ebusuku babavulele babalimaze. Sike saba le case enjengale egoqela le bekhona ku-ward 14 lapha koBulawayo futhi khona kuselobhengula elobhengula wese kube sokusuka abantu ababulalana ngoba beyimuli mhlawumbe kuyindoda lomfazi bebangalokho abakubangayo kodwa-ke behluleke ukuthi bachazulelo daba bagcine belimazene abanye bagcine bebulaleni. So ngezinye zezingozi ezikhona njalo kube khona ingozi zokuthi abantu mhlawumbe bebekwedise bonke emabhawa lapha sike saba lekhesi ephumula od lapha ujaha okade nata lentombi yakhe baxabana phanaphana bagcina bebulana. So kuvamile-ke khona ukuthi abantu babekwedisele bendawonye mve abanye bazigqokele amakhadi bebenzani bagcine beqabene babulalane. So ngezinye-ke izingozi ezikhona zona eziyo amapholisa akhuluma ngazo.
Udaba lokufuthelana elizweni okungaba kubangelwa yikuchabalala komnotho ubona kulesandla yini kuzehlakalo zokubulalana lezi idube lanxanje abantu bengasoze babulalane kuthiwa babangimali babangisinkwa babangalokhuya
kwisimo somnotho welizwe besingathi isimo somkhonomi yiyona isona esingumfukula wakho konke khonke esikhuluma ngakho ukuthi abantu bayalimazana abantu ngaphakathi bazondile bazondiswa kuyini bazondiswa isimo somkhonono ngenxa yani ezimulini abantu kabala ezimulini abantu abalamali ezimulini abantu kabenelisi futhi benze lokhu abakufisayo khonokana kwenza ukuthi umuntu agcwalelane ngaphakathi abese siyakhipha ubuhlungu bakhe ngezindlela ezidiyadeneyo omunye vele uzasuka endlini ezondile abese fika ekhulumisana kubi lomunye umuntu lapho abaxoxa khona mbe ababakhethisa khona abese kitholulakalwakhelo liyalo lokuthi umkhonomi kawumphathanga kuhle agcinele ukhiphele emuntwini emtshaye emlimaze embulali kwezosiba khona futhi ukuthi abantu ngenxa yesimo somkhonomi kabasebenzi abaningi so abaningi bagcina begqekeza ezindlini zabantu bagcine bengena ezindlini zabantu bangafika ukuthi mhlawumbe uzama ukuthi umisane labo mbe kawulamali abayidinga babesebekubulala ufica ukuthi lezi mulini khonaphana umuntu lomkakhe bagqabana nje ngokuthi ukuthi bona bavele balechubo kodwa iqhubu labe lisukela esimeni somnotho welizwe kodwa umuntu abe sekhiphele ubuhlungu bakhe komunye wakhe abahlala bonke ngokumlimaza ngokumbulala so basically i-trigger mbe lokhu esingathi khona yikho ukumsusa isimo somnotho welizwe yikho nje abantu behlukuluzana kangaka
Umnumzana Thembelani Dube uhlaziya ezenhlala kahle kaZulu njalo ngoinhlanganiso yebulawayo Progressive Residents Association. Kolunye njalo udaba amapholisa athi abophe umtshayeli webhasi labo kondakitha abathathu abafunyanwe bethwele imbanje ezilesilinganiso se-50 kg. Amapolisa athi abasolwa laba nguwanda Ndlovu onguye umtshayeli uJenet Dimigu uPaswell Giza kanye loBrighton Mangwiro abasolwa babotshelwe eKaloma. Unobhala jikelele wenhlanganiso emela ababalisi bemaphandleni i-Amalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe i-ATUS umnumzana Robson Chere ukhululwe ngumthethwandaba we-High Court namuhla ngemva kokumhlawulisa imali yesibambiso i-bail engena kunkulungwane ezingamachumi ayisithupha zamadola eZimbabwe i-$60,000. Umahluli unqume ukuthi phezu kokuhlawula imali kumele uChere ayechiya ipassport yakhe kwabomthetho. UChere wetheswa icala lokubulala umngane wakhe uRoy Isa ngomnyaka ka-2016. Okulicala eletheswa njalo umkhokheli weAtus umnumzana Obedi Masaraure. Sixoxele sikhulumeli seAtus umnumzana Themba kuyemo yo
thina njenge Atus asila ndlandla ukuthi sijabule ukuthi uRobson unikezwe ibail sibuhlungu ngokuthere asomuntu ongaba lecala ngaphandle nxa uhulumende ekwenza kusiba lecala ukulwela iholo elisuthisayo phecelezi ngesilungu bathi living wage asazi nxa kulicala ukuba umuntu athi ilungelo lomntwana elokufunda kalikhokhelwe nguhulumende kodwa ke njengoba ephumile uRobson Chere lamhla siyamamukela njenge-ATUS simtshele ukuthi indima lapha ayichiye khona isiphambili la ikafika hlabe njengendoda size siyethola i-$540 esasiyihola ngo-October 2018 size siyethola amalebha rights esefakwe ku-constitution. Kuyasethusa ukuthi nxa sikhuluma ngokuthi sifuna ukutshela uhulumende ukuthi asinike imali yena aqalise ukusibopha. Asikwazi ukuthi wathatha ngaphamandla wona la anjalo ngoba i-constitution 1665 uyasivumela ukuthi nxa uhulumende singazwisisani ngeholo kumbe sehluleke ukukhuluma lati sihlale asibone ukuthi abantu laba kabasafundisi abesesukuma kathi hayi madoda ukuze libuyele liyefundisa yani sikhulumeni ngeholo kodwa yena usuka sibophe. Siyamamukela uRobson Chere indima ndoda isahlabile asihlabe
umnumzana Themba kuye moyo isikhulumeli senhlanganiso yababalisi bemaphandleni iA2s. Izitolo ezinengi ezithengisa ukudla lempahla etshiyeneyo kobulawayo zithi zingagcina zivala ngoba abantu sebekhetha ukuthenga esitaladeni lapho okulentengo ephansi. Esitaladeni abanengi bathengisa ngemali yaphandle kwelizwe kuthi abezitolo ezinkulu bathi babanjwa ngamandla okuthengisa ngedola leZimbabwe. Lona elilesisindo esigugudeka mihla lemihla. Kubika uEzra Chisasvanda.
Ezitaladeni phose zonke zakubulayo abantu sekuyubunyonyo bethengisa ukudla kufana lechukela impuphu amafutha la yonke impahla edingakalayo empilweni yansuku zonke. Iningi labathengisa lithenga khona ngoba lithi kuyathengeka kule mavenkilini amakhulu. Umnumzana Chaka Moyo ohlalela ukuthi le court park obulawayo uyafakaza.
Phandlise kungcono compared to ama-supermarket. Ama-supermarket seduru okunye okunzima ama-price angkhona vele hayi kusathengeki ngisho. So kuyi-RTGS ona le ibebenza nge Black market rate futhi la nxa ule card la ngikhona vele uzama ukuthenga kula ndovu lokuphuma la. So sesi opt ukuthi kungcono sizithengele phandle lapha imali kuzini nama shop lokho kuphandle lokho kungcono kakhulu kuyathengeka.
Isinkwala so sithengiswa phandle. Umnumzana Max Bobu uhlala emakhandeni uqeda ukuthengela imuli yakhe.
Hayi sibili kunzima kakhulu. Eh mina ngizobona umzekeliso ngesinkwa, abona isinkwa sesidura kabi emashop. Khuluma ngokuthi ngo dollar 5 rand eshop phandle siyidola. Ithukele i $2 5 rand. Kandi $2.
Kugcwala abantu abaningi bezothenga kugcine kungahambeki edolobheni lakobulawayo. Imigwaqo yonke sewufakwe ama-grocery athengiswayo. Umnumzana Sibusiso Sibanda uyakuthakazelela lokho.
I-grocery phandle ichiphile kulaphakathi. Lawe nxa uthenga even lama-rates angikhona kuyabe kuthiyela. Hayi phandle ku-right ngoba emashopu vela kuyenza kuyadula. Even lama-rents azangikhona adula. Even lezinto zangkhona ziyadula, konke kuyadula, so sesiphomba ukuthi phandle mbona ikho lapho kungcono khona. Ah, ungaswelani, uthola konke, impuphu, chukela, amatamfu, akwoni lezi gosi esithenga phandle.
Unkosazana Kheron Nkomo uyasebenza kodwa uhola imali yakhe ngemali yeZimbabwe ama-RTGS. Uthi kabasoli abathengisa phandle.
Because phandle izinto zichipa and phandle akula ma-queues. Abantu bahamba besiyawoda nge-RTGS anje. Ngoba abantu abaningi bafola iRTGS. So abanye abaningi khonapha babe benayo connection nabantu bona laba abakhola iRTGS. So ba prefer ukuthi anike umuntu lana ahambe aye swipe izinto ngamakhadi abantu. So that umuntu lana abuye azothengisa maybe nge price ephansi maybe less than 20 cents or 40 cents or 30 cents. So that actually in US dollar.
Abamabhizinisi amakhulu wathengisa ukudla bayakhala kukanti abanye babo bathi bazagcina bevala ngoba akusela bathengi. Ukuzana Mildred Singo ngumanager we-OK supermarket kobulawayo.
Into esikhona kulezi nsuku ukuthi i-business is very low. Abantu these days sebele system yokuthenga ngelokhu ze ngeswipe besiyathengisa phandle kusenzela ukuthi bathole ama-US dollar lama-rands. So it's now affecting us. Is the community factor. Business these days is very low. Iqinise ikhona ukuthi isimo singaqhubeka kunje abantu bese yadensa phandle ama business amaningi azavalwa ngoba njengakathesi so business is very low. Otherwise abantu abaningi bazalahlekelwa imisebenzi labantu abasoze yokwenza ukuthi baqhubeke ne the daily standard because these days business is actually very low. Jide the system ukuthi abantu badensa phandle befuna ama rand la madola.
Ukugugudeka komnotho kuyaphambili kwele Zimbabwe. Abamabhizimisi sebezenzela umathanda bekhweza intengo yokudla mahlayana osokwenzeka uhulumende wakhipha umbiko wokuthi uzajezisa abenza njalo. Umphathintambo wazamabhizimisi lokuthengiselana usekayinzenza izolo utshela phephandaba lechronicly ukuthi abamabhizimisi okuthenga lokuthengisa kumele bahlangane bakhulumisane ukuze intengo yezinto yehle. Ngimele Studio 7 kobulawayo ikhamera mwenza Jesus Banda.
Intengo yamafutha ezimota yehle kancane namuhla kodwa ingcwethi zithi lokhu akusoze kubangele ukwehla kwentengo yezinto ezitolo. Ugatsha lweZimbabwe Energy Regulatory Authority lwazise ukuthi ilitha yephethulo yehle ngesenti leMelika elilodwa isuka ku-$1.77 iyaya ku-$1.76. Idizili yona yehle ngamasensi amabili isuka ku-$1.88 isiya ku-$1.86. Kodwa ingcwethi kwezenotho umnumzana Rejoice Ngwenya uthi sincane kakhulu isilinganiso sokwehla kwamafutha njalo uthi lokhu akusoze kuphathise uZulu othwele nzima ngokudula kwezinto.
Lokho mfowethu yokudlala ngabantu ukuthatha abantu njengezithombe. Izera mthetho wayo ivele ivame ukukhweza intengo yamafutha every 2 weeks. Lokho abakwenzileyo lokho nje ukuzama ukuvala abantu amehlo, awusoze kutshengisele nje ukuthi kule different akula mehluko. Ngaye nje bayekele khona, nxa kuthiwa khona into iyehla, into iyehla nge-5 cents kumbe nge-10 cents, hayi khona isente elodwa, akusoze kuyiguquke lutho nje entengweni ezimpahla ezisemavinkilini.
Ungathini kahle kahle ngokwenzakalayo kwezinye inhlangothi ikakhulu nxa sikhangela ezitolo lapho osokuthengiswa khona ezinye impahla ngedola leMelika kuphela?
Phela yikho esakutsho ukuthi uhulumende wethu wenza umthetho yakhona ngathi umthetho yana yabwesabhuka basekhaya. Uhulumende ufanele athathe inyathelo lokuthi kusetshenziswa imali yeZimbabwe kuphela na, kumbe kusetshenziswa engaphandle kwelizwe. Yikho kwenza amazwe wonke. Nxa kungathiwa khona kusetshenziswa imali yekhaya, imali yangaphandle iyabe singasasebenzi yesitolo, iyabe sigcinwa nje emabhenki, eyiguqula nje intshisa nxa ifuna ukuthi athenge impahla ezingaphandle kwelizwe ngama-letter of credit. So lokho abakwenzayo lokuthi ngapha banyathele enhlabathini, ngapha banyathele emanzini, akuncedi lutho. Yikho kwenza ukuthi imali eqinileyo i-US dollar ithoche iphumise imali engagcinanga amabhonda ngapha. Lokhu ekuphambanisa yena.
Ubona sifika kubanga lokuthi uhulumende usevuma yini ukuthi idola leZimbabwe lifakwe eceleni kusebenzele eMelika kuphela le mali yakwamanye amazwe njengalokho bekusenzakala ngo-2009?
Angiboni ukuthi ihlandla lakhona lizafiwa lelo, ngoba ngenxa yokuthi nxa uhulumende engazavume ukuthi kusetshenziswe idola le-Amerika kuphela, izisebenzi zakhe zonke ezingu-500,000, amasosha amapolisa abemajele, lamatitsha, lamanesi, lamadokotela, baza kuba lethuba lemvumo yokuthi bahole ngamadola ngaphandle. Okwesibili ukuthi uhulumende wethu ukhangela lelo khetho lomnyaka ozayo, ama-services akhe, iy'mpahla zakhe, ukuthenga ama-vota kana ukhethwa kwenzayo ngabantu uyabe funa ukusebenzisa imali ayidindayo, iprinting yalapha. Nxa kuzawuba le nguquko izakuba khona nxa ukhetho seledlulele olomnyakeza okwakhathe mfowethu. Angiboni ukuthi umthule Ncube lo John Mangudla lo emazwe mnangagwa bengavuma ukuthi ibond nothi le RTS ikhishwe emzini.
Umnumzana Rejoice Ngwenya ingcwethi kwezenotho. Ezinye ingcwethi zithi ukuze kwenqatshelwe ukukhwela mahlayana kwentengo, uhulumende kumele amise ukusetshenziswa kwedola leZimbabwe kusebenze eMelika kuphela lenye imali yakwamanye amazwe. Kodwa umphathintambo wezemali umnumzana Mthuli Ncube uthi lokho akusoze kwenziwe ngoba kuyikubulala umnotho. Live Talk Diaspora Forum namuhla sixoxa ngodaba lokuphelelwa isikhathi kwama special permits asetshenziswa ngezinye izizalwane zeZimbabwe ezihlala kwele South Africa. Kwezivela kwamanye amazwe ngamafitshane.
Umongameli Joe Biden wele Melika ufike namhlanje kwele Israel, khambo lakhe lokwethekelela lelo lizwe kwensuku ezintathu. ukhangelele ukukhulumisana leziphathamandla zelolizwe kanye lezabomakhelwane elePalestine phezu kokufuthelana okukhona phakathi kwamazwe amabili kubanga isigaba seWest Bank. Izihlobo zabeMelika abavalelwa nguhulumende weSaudi Arabia zimelele ngamehlo abomvu ukwethekelela kukaBiden kulelo lizwe lapho akhangelele ukwenza ngemva kokugqiba uhambo lakhe lokwele Israel. Kodwa iincwadi ezicubungula izombusazo zithi zilokuthandabuza ukubana inkulumo zikaBiden leziphathamandla zakwelesaudi Arabia zizakhokela ezokulondolozwa kwamalungelo oluntu ngoba abakahulumende weSaudi Arabia bethule zwi ngalolu daba. Umongameli Frank Walter Steinmeier wakwele German wethekelele indawo elenkamba zebutho lakwele Melika esemangweni oweGrafton War etshengisa usekelo lwakhe kwabebutho lomanyano oweNATO ngesikhathi eleRussia liqhubeka lihlasela eleUkraine. Uhulumende wele-Ivory Coast ukhuthaza elemali ukubana likhulule amasotsha alo angamashumi phose amahlanu 49 avalelwe esehla indizamtshina esilindeni salelo lizwe eseBamako Airport esetheswa umlando wokusetshenziswa ukuyahlasela elinye ilizwe. Uhulumende welemali ngakwelakhe icele uthi bavalele lawo masotsha ngoba ele-Ivory Coast lingazisanga nohambo lwala masotsha obusemthethweni. Umuthi wokuqala uthe walungiswa ukuvikela umkhuhlane wokuqhuqhulo wemalaria owemascaras uncunye kakhulu nyakenye ngamazwe omhlaba oguqela lehlanganiso yomanyana wamazwe omhlaba ye-United Nations ngoba ukhangelelwe ukunceda ikakhulu emazweni awezwekazi le-Afrika. Kodwa inkinga esibhekane labalungisa lomuthi bathi sebeswele abangabanikeza imali yokuncedisa uqhelisa umsebenzi wabo wokulungisa umuthi lo ngobuningi kanye nokuthunyelwa kwawo emazweni lapho ufuneka khona ikakhulu ezwekazi le-Afrika.
Uhlelo lwezizalwane zeZimbabwe esihlala kwamanye amazwe namuhla sixoxa lomnumzana Sipho Ngulube ozama ukulungisa amaphepha okuhlala kwele South Africa kulandela ukumiswa kohlelo lwe-Special Zimbabwe Exemption Permits. Uxoxa lo Gibbs Dube we-Studio 7.
Sesisubmitile abanye bona abaluthwana lanti ngomunye wabo asikwazi ukuthi next stage siyaba.
Sengathi kuyini okusubmitileyo wena njalo udinga ivisa enjani?
Ivisa mina ngiyabe ngiyizama i-general work permit naleyo ekhona ngoba la amanye kamqualify. So ma uzangena kuleyo kumele kube lencwadi evela ku-Labour Department. So angeke ngiyithole ngoba ama-qualifications angilawo angenze njalo. So kule system yokuweva yesizama ukuqala siyilande. Ngabe si-accepta yikho singona siya-apply khona ama-permit yakho.
Akutshela abantu ukuthi wena vele nxa usithi general work permit ngenjani naleyo njalo kumele u-apply njani?
I-general work permit yiyona le babadube eyokusebenza ongalawa skill. So i-general work permit vele inzima ukuthi pho uvele uyithole nje. So yiye funa ama-special ufuneka uzuhambe through ama-waiver. Ama-waiver ukuthi uhulumende uhambe uhulumende ucele ukuthi mina ngicela ukuthi njengoba ngezizathu ezithize ukuthi kudala ngihlala lapha ngicela lami ukuthi ngivunyele ukusebenza njengabantu balapha. Yikho esikuzamule ukuweva. Otherwise ukuthi sivele siyithole kunzima.
Singathi uzifakele wena i-application yakho kumbe uncedisele igqwetha.
Hayi angincetswa ligqwetha siyifakelwe ngoba uhulumende noba uhulumende walapha loba esala esenze nje kodwa wasithumela phela i-information. Ukhona indlela elandelwa uyalandela indlela yakhona ayikho nzima esingakwaziyo ukuthi i-outcome iza kuthini. But bona bas-encourage ukuthi siyingene kuleyo ndlela. So waso magqwetha uyahamba uhambe ku-system ku-website ye-VFS ifuna into eziningi njalo ingane iyahambahamba ingane iyabreaka. So ngenza lokho uqeda lakho uyabhatala i-1550 so date appointment uhambe uyesubmitha nxa sukwenze konke.
Uqeda lapho baza ku-interviewa kumbe bayakwenzela?
Hayi abaku-interviewa wena uyahambisa zonke izinto amaphepha abawacelile wonke ungahambisa wonke nxa ephelele. Kusho ukuthi bona nxa besenza khona ngale njengoba uminister sithi ukuthi kule komiti ayikhethileyo kusho ukuthi bazabekhayela each paper lona yalosubmithele.
Singathi uhulumente weZimbabwe-ke ungena ngaphi khonapho uyalinceda yini? Sizoyongazana ukuthi uyazama ukuthi alincede.
ayasikamuzwa babuthi asikaze simuzwe vele uhulumende weZimbabwe angikholwa angazi mina kodwa asikaze simuzwe
so singathi ke nxa kungahamba kuhle uzahlala kulapho kule South Africa kungele ukuhamba kuhle uzawenza njani kulo
anxa kwehlule ukuthi nxa kwehlule somele sibuye ekhaba wasiyabe sesingalayi option lapha ngithi sincinile kusemzini yabantu ngaza ukuthi uzahlala emzini wathi uhlezi ongekho emthethweni ngoba usungabotshwa lokubotshwa usufaka i-record lento zakho ziyabe zihamba kuhle usuzifaka ama-record amanye labantwana silabantwana thina uyakungasakwazi ukuthi kuzakwenzakala
so singathi kungahamba kubi sibe labantwana abazathola zina
abantwana besikolo ukuthi asikwazi abantwana besikolo phela balayo ukuthi nxa befunda sizakwenza ama-study permit but ukuthi bazasala labo bani bestuda lapho asikwazi labo bazaba-accept asikwazi ukuthi kuzahamba njani futhi abantwana baye bazasala nxa sekuyi-option bazasala bengalabazali kumbe sahamba labo bayeqala ekhaya
kodwa ubolongazani uhulumende wezimbabwe nganceda njani khonapha nkulu
hayi babatiwe owakithi owakithi angikwazi ukuthi singabe anceda njani kunzima wathi vele sisenga khonapha emapasipotini kungcono nje kulezinsuku ngoba amapasipoti sebesethathwa ngoba lo abantu abaningi first application bavele bafelishwa ukuthi babe ngamapasipoti bawafuna amapasipoti kodwa bengawa-afuni njalo bengatholi ukuthi bathole amaresource ukuthi bawathole masinyane manje asikwazi njengbanakubonakala ngani abantu abasekhaya bathi sokungani kulula mbijala anxa yikho esingakubonga ngokuthi abantu sebekwanisa ukuthi bathole amapasipoti ngokuphangisa but okwedlula lapha ngibona ukuthi kuyini uhulumente aeza ngoba nguye uhulumende wenza abantu babaleke babuye ngabo
ye siyakuzwa kakhulu ngulube so-ke phosela ukugcina kunapho utshela abanye ukuthi kumele benzeni pho xa befisa labo ukuthi balungise amaphepha
hayi akukho engakutsho ukuthi babaduwe okuningi uminista ngibona uhlale esemarediweni kulezi suku ama-interviews loku engacaci kodwa uyatsho abantu abanama-options abanezihlobo bayakhona uku-aplaya ba-aplaye ngezihlobo maningi amanye ama-visa options akhona xa unesihlobo nxa usebenza nxa utshadile nxa ulo mntwana ozele lo mntwana walapha ubecacisela ayizolo ntambami bephuma ngakho but siyakwazi ukuthi abaningi abakhwalifaye but kungcono ukuzama kulokuthi kuvele ukhalale lawo amaweva wona lala siyazama siwe nxa kuthi udliwe i-1500 it's worth trying kufanele sizama sikwazi ukuthi abantu banjani kodwa kumele sizame ngiyabona izolo bekuthiwa abantu balutshwana kakhulu aba-aplayayo angazi ukuthi abantu sebekhalele kodwa kungcono yokuthi uzame phela wehlile kuzamile
ye singathi uweva le ngenjani
hayi weva iweva phela zi-different babudube uyaweva different but iweva is a option ukuthi ubypasse izinto zonke ezezikhona ikakhulu yona lincwadi yelebha phela kufuna incwadi yelebha njengama-special skills bayahamba elebha bayi-approva baphiwe incwadi yeukuthi bakhwalifya kumbe ikhampani ba-aplayele elebha babanika incwadi yona liyana so maungalayo incwadi liyana vele ukuthi uthole i-work permit kumbe loba i-travel permit ungeke uyithole so iweva indlela yokubypassa one of those things lakho khonokho ama-fingerprints esikwenza i-police clearance akubalekela into ezinjalo
umnumzana Sipho Ngulube isizalwane seZimbabwe esihlala kwele South Africa siphethe ngebezihamba phambili amapolisa athi akhathazekile ngokwanda kwezehlakalo zokubulalana kwabantu elizweni ngenxa yezizathu ezithiyeneyo ezigoqela ubugebengu unobhala jikelele wenhlanganiso yababalisi bemaphandleni i-ATUS uRobson Chere ukhululwe inkantolo ngemali yesibambiso i-bail intengo yamafutha ezimota yehle kancane namuhla kodwa ingcwethi zithi lokhu akusoze kubangele ukwehla kwentengo yezinto ezitolo. Kwanele Mthwakazi likhumbulelo yalandela uhlelo lwe-Live Talk yimi uNtungameli Nkomo.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.